sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni. Kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inetha ye negotiation igcina isenza ukuthi ama demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe enga ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama political parties ndibona esenze ama pronouncement ukuthi afuna izibani lobani. Esiza kubona ukugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye nxa sukhangele kodwa kuyaphumana. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye le ngenye option elayo ye minority government kodwa uhlupho lwayo ukuthi sithathe umzekelo soka president we-ANC uRamaphosa lama cases akhe anjenge phalaphala anga raisedwa eParliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi avoida ngoba bazabe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leyo yena kodwa ikhuluma ngayo ayimbone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima head or tail uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo i-ANC part wenkinga ngathi ithi head kuzayichaya ukuthi tailor kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.